Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 10 Nhlangula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
uPresident Mnangagwa uyakwazi na baqale ukusebenzisa ama spikes bapontisa imota zabantu, abantu bafa kobulawayo High Court yafika yathi ama spikes insungulozi bulala lokhu ezipontisa amabhiri azilunganga.
Amabandla ezombusazwe loZulu wakobulawayo sebecothoze amapholisa ngokuthisa amakhombi amabili enzikini yedolobho izolo ngemva kokuwaxotshanisa besethesa abaningi umlando wokusebenza ngaphandle komthetho.
I think into edingakalayo ukuthi ngabe kuyakhankaswa kakhulu ukwenzela ukuthi inani leli labantu abazayidinga le injection ikhwele kakhulu.
Uhulumende wamukele amajekiseni wokuvikela igciwane le-coronavirus azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 izolo ntambama awuhlobo lwe-Sputnik 5 avela kwele Russia. Umongameli wele Melika Mnumzana Joe Biden ukwele Bhilitane kuhambo lwakhe lwakuqala phandle kwelizwe engumongameli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Wakobulawayo secothoze kakhulu amapholisa kulandela ukulumatha umlilo okwenze amakhombi amabili enzikini yaleli dolobho izolo ngemva kokuwaxotshanisa besethesa abatshayeli umlando wokusebenza ngaphandle komthetho. Ababone lokho kusenzakala bathi amapholisa la ajikele amabhomba entudo ehitshayo i-tear gas phakathi kwamakhombi la. Uhulumende uthi imitshova engabhalisanga ukuthi isebenze phansi kwenkampani yakhe yezupho kawamelanga achovise. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo Mnumzana Bednikon Ncube utshele iStudio 7 izolo ntambama ukuthi ubengakezwa lutho ngalesi sehlakalo. Kodwa iphephandaba leChronicle lithi abantu abacatshangelwa ukuthi ngosiphatheleni baphindisele bahlasela imoto zamapholisa ezimbili bazama ukuzitshisa. Inhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association isole isenzo samapholisa. Ingcweti kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube laye uthi okwenziwe ngamapholisa ikwephula amalungelo oluntu okungamelanga kuvunyelwe.
Into eyenziwe ngamapholisa kayifanelanga yamukeleke noma kungaphi emhlabeni. Into yobugebengu, into yokungahloniphi amalungelo abantu, yokungahloniphi impilo. Kanti-ke bebengasoze bakwenze khona lokho bengaphiwanga igunya yilaba ababusayo. Ukungahloniphi amalungelo, ukungahloniphi umthetho, ukungahloniphi iconstitution, ukungahloniphi impilo yabantu kuyinto esiyibone kusuka ngo-1980. Ngakho kakumangalisi namhlanje ukubona amapholisa ephosela ama-tear gas phakathi kwezimota ezithwele abantu zigcine zisitsha njengalokho kwenzakele namhlanje. Yinto eyivugebengo okufanele kuboshwa abantu elizweni eliqondileyo bebezaboshwa baxotshwa imisebenzi bangabuyi babuyele njalo kuyo leyo msebenzi. Lo minister wamapholisa ubezaphuma emsebenzini, lo commission ubezaphuma, kodwa-ke ngoba kubusa i-ZANU PF impilo yakhona yiyona leyo. Yinto encane kibenza ke leyo bazaxhubeka besebenza bephila ngayo nale impilo engahloniphi abantu.
Lona udaba lwezupho lemitshova lolu ubona ngani lungaqedwa njani?
Indlela yokulungisa lokhu yikuthi uhulumende asuse ukuvimbela amakhombi lokhu akwenzayo, kubuyele esimeni lapho amakhombi ayesebenza khona ngendlela efaneleyo. Ngokuba amakhombi ayindlela yokuphila ebantwini, kubhadalwa ngayo ischool fees, yiwo afaka ukudla etafuleni, yiwo abhadala irenti, yiwenza konke nje ebantwini abalawo baziphilisa ngawo, angumsebenzi, alibhizinisi, ayindlela yokuphila ebantwini. Ngakho ke kumele bayabuyisele emgwaqweni kungakhathalekile ukuthi kutheni. Lokho okukhulunywayo ukuthi kube nguzupho yedwa kuyinto yamahlaya njengafanelanga yamukeleke. Kanti ke yinto yesikhashana leyo yokulungisa okuthiwa yi-short term ngesiNgisi. Okudingakalayo ukuthi iZANU PF isuswe embusweni. Sihlale kakhulu, ayisahloniphi umthetho, kumbe vele kayizange yawuhloniphi umthetho, ifanele iphume. Yiyo indlela ezakwenza ukuthi kulunge konke khona lokho. Nxa ngabe lokho isembusweni akulanto into ezalungu.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Kunjalo nje amabandla ezombusazwe lawo acothoze amapholisa esithi basebenzise ucuku olungadingakaliyo. Isikhulumeli sebandla le MDCT umnumzana Witness Dube eloba inkundleni yokuxhumana eTwitter uthe indlela ezama kusetshenziswa nguhulumende ukuvuselela ezokuhambisa kayilunganga. Umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda usithumele umbiko ocothoza amapholisa ngesizwe amazwi kamafa.
Mahlabe Zulu, sibuya kini ngokudana okukhulu sibika lokho okwenziwe ngamapholisa kobulawayo. Amapholisa namhlanje adlubhedu, abantu babamba umlomo wangaphansi besithi kambe lokho ngisho loSmith kazange kwenze. Siyamangala Mahlabe Zulu ukuthi kuhloseni kumbe amapholisa asefuna ukuthi eZimbabwe kube le civil unrest, kube le mpi eyomdeni kube le conflict yini ezachitha igazi. Thina be Movement for Democratic Change Alliance esithungamelwa ngubaba u-Advocate Chamisa siyanqaba sithi asifuni gazi, asifuni impi, asifuni impi yomdeni. Izinto zonke zilungiswa ngokukhuluma. Kambe umkhomishina wamapholisa uyakwazi na ukuthi kobulawayo kulento enje? U-President Mnangagwa uyakwazi na baqale ukusebenzisa ama spikes bapontisa imota zabantu, abantu bafa kobulawayo? High court yafika yathi ama spikes insungulo zibulala ama lokhu ezipontisa amadiri azilunganga. Basuka lapho babe betshaya ama window screen bulala imota zabantu. Namhla basuka lapho babhadalisa abantu imali zokudisa, namhlanje sebetshisa izimota phakathi kwesi.
Manje njengebandla lina libona kuyi yini okungaba kubangele isehlakalo sona lesi?
Kwedorobho labantu, hatshi abantu bazazikhulumela. Kodwa thina njengebandla lenu sibona ngani ngumhawu le monopoli ukuthi izinto zonke bahuquluze babe yibamba zonke. Sebefuna ukuthi imota zonke eziletha imali ezigadwa ngabantu zibe kuzopho lapho abalezandla khona ezinde ababezinambitha bona bodwa. Sebese enza ukuthiwa yimonopoli. Khathesi izuphu ingabe ichajisa $30 bonds ngamanga, mdlana sebebonile ukuthi yibo abasebebambe iBulawayo, sebebambe iHarare. Sizabona abantu sebebhadala izimali eziningi, sebebanjwa ngamakhala ukuthi bhadalani ngoba akusela zinye izimota. Yikho sibona ngani i-capitalism ekhona khathesi sidlula yona e-Russia le-China, ngoba lapha sebesebenzisa uhlamvu lembomba lemvuvu. Yikho ke konke lokhu abantu bakobulawayo namhlabathi mayuyu sesicela ukuthi kube nengxoxiswano ezepolitics, abantu babe le dialogue engcono, sibone ukuthi i-economy yethu singayibamba njani.
Yikwehluleka umsebenzi kwamapholisa nalokhu kumbe sekungena lezombusazwe phakathi kona?
Amapholisa eZimbabwe seyaguqulwa ku-constitution, aseyiwo lawo okuthiwa yi-police force, okuthiwa yi-police service. Amapholisa sokuthiwa anceda abantu, sebe service commission. Kodwa konke lokhu abakwenzayo sebesebenzisa i-force, udlame. Kambe ngabe bede kulabantwana lezigobho emoteni khona phana bethungela ngama-teargas, bethungela besenzani? Kambe ngabe baphilile na?
Lo-ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Uhulumende wamukele amajekiseni awukuvikela igciwane le-coronavirus azinkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu, 25,000 izolo ntambama, awuhlobo lwe-Sputnik 5 avela kwele-Russia, kutsho umsakazo we-ZBC. Umsekeli kamphathi Ntambo ogatsha lwezempilakahle uDokotela John Mangwiro ubonakale kulumsakazo elosomabhizimusi weRussia umnumzana Vladimir Machenko egcekeni lendizamtshina yeRobert Gabriel Mugabe International Airport eHarare besamukela lesi sipho. Lokhu kwenzakala ngesikhathi iningi lisithi amajekiseni la ayasilela elizweni, kodwa uhulumende yena esithi akhona njalo uzawaba kutsha adingela manye awokungezelela. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Christian Alliance umnumzana uSenis Banda utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi inhlanganiso yakhe iqoqa uhlelo logatsha lwezempilakahle olokuthi ikhuthaze abantu ukuthi bayemukela lumjovo. Ngakho kufanele uhulumende azidingele inani elithe xaxa.
Kulinyathelo elihle ukuthi uhulumende utholile ke le donation evele eRussia, kodwa into eqakathekileyo njalo edingakalayo ukuthi njengoba kuyadingakala ukuthi inani labantu okumele lithole injection lifika kubo 10 million, kuyadingakala ukuthi ngabe uhulumende uba lohlelo olokudinga ama-vaccine amaningi kakhulu ukwenzela ukuthi singabi sithola ama-donation amancane lapha nalaphana. Njalo sabona, njalo siyananzelela ukuthi yona i-Africa jikelele ibilungisile uhlelo ukuthi kube lama-vaccine amaningi angezwe emazweni ayehlukeneyo, kodwa sibona uhulumende wethu emadolonzima ukuthi athatheke amathuba la akhona, ngoba leli nani elivele eRussia 25,000-28,000 lilutshwana kakhulu nxa sikhangelele inani labantu okumele lihlatshwe. Bembona ngani uhulumende bekumele enze njengalokho okwenziwa ngabanye uhulumende ukuthi vele ase adinge abe maningi lawo ma-injection adingakalayo. Kube sokusibe ebantwini ukuthi umuntu akhetheke ukuthi ahlatshwe kumbe angahlatshwa, kodwa agcwale kokuthi akwanise ukuhlaba inani leli elifunakalayo ukwenzela ukuthi lingahlatshwa ilizwe likwanise ukuthi inani inani lama-COVID-19 cases lilehle kakhulu.
Ye, kodwa siyambona yena uhulumende sithi ama-injection la akhona elizweni okudingakalayo nje ukuthi awabe kutsha.
I think into edingakalayo ukuthi ngabe kuyakhankaswa kakhulu ukwenzela ukuthi inani leli labantu abazayidinga le injection ikhwele kakhulu. Udubo olukhona ukuthi kungaze kungayenziwa ukukhankaswa ilizwe lonke jikelele kakhulu, ikakhulu emabandleni esiKristu okulabantu abaningi, bangaphuma injection zigcine zingenela abantu. Mina bembona ngani into edingakalayo okumele uhulumente ayenze ukuthi kabe dinga lapho kungabatholakala khona injection ezingakwana abantu beZimbabwe okumele bahlatshwe, ngoba kathi sesikwenzayo ukuthi kuyabe kutholakala inani elithile elivelelwe nalililutshwana. Abantu abaningi khathesi baphuma kodwa baphumi ngendlela esiyikhangeleneyo ukuthi beyedinga ukuhlala.
Kodwa lina liyabakhuthaza yini abantu?
Khuthaza abantu ukuthi behlatshwa, ikakhulu lapha kobulayo abaningi bebehamba endaweni sebeswela ukuthi bethole injection zokuhlatshwa. Kodwa kubakhuthaza emakhaya, emadolobheni siyakwenza njalo, silohlelo esilulungisayo esifuna kulenza le Ministry of Health elokuthi sikhankase kakhulu ebantwini abaningi.
Hello, ngumfundisi uSenis Banda, umqondisi wenhlanganiso ye-Christian Alliance, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo, umbiko owethulwe lugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle izolo utshengisa ukuthi inani labantu ababanjwa igciwane le-coronavirus lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 seliqhubeka lokhe liqansa. Lolu gatsha luthi abantu abalikhulu lechumi lanye, 1 bahlaselwe ligciwane le-coronavirus izo abahlanu. Sebefika phose inkulungwane ezingamachumi amane, 36,917, asebehlaselwe yileli gciwane selokhu laqhamuka ngomnyaka odluleyo labulala abedlula inkulungwane elamakhulu ayisithupha, 1,622. Asebehlatshwe ijekiseni yokuvikela leli gciwane sebefika inkulungwane phose ezingamakhulu ayisikhombisa, 689,920. Thank you.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is what siphuma a Voice of America at the Washington DC.
Oba manje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Umsakazo SABC uthi umuntu ozithi ngonkosikazi Nkosiyane Tamara Sithole wesigaba seGauteng owathi wabeletha abantwana abalichumi engaba waqamba amanga ngoba zonke izibhedlela zakwele South Africa zithi azizange zibelethise umama olabantwana abalichumi. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi usomlomo wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda usesole kakhulu abaphathintambo bakahulumende abangayiphendula imibuzo yabameli bedale. Uma manje sengilichiya ezandleni zenu linaba laleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Ngibingelele ku Studio 7. Ninjani maqhawe namaqhawekazi? Singibiza maqhawe ngoba vele ningamaqhawe, kufanele singibize kanjalo. Ngoba lizilethe indaba zenjalo anisabi lithu. Ningamaqhawe lithi komthwakazi siyaziphenya ngani. Okhulumayo ngoGift Sibanda lapha eAlexander. Bazihlobo zami zothanda ukuphawula kanje ngabantu bakithi emathebeleleni. Okokuqala ndizobatshela nje ukuthi kusile ngokani emaqandeni. Niyeke ukusapota isitha esingamashona kumbe singayizi esiyizano esasifuna ukuqeda ngabantu bakithi emathebeleleni. Namhlanje abantu bakithi bathandela insaro zezano bathi siyofela khona lapha kunamtozo sikhipha kuzano. Izano yiya ifuna ukuqeda ngabantu bakithi. Ninjani? Senadliswa ngamashona nabantu bakithi kanti kwenzakalani ngesizwe sasemathebeleleni? Isizwe sikamthokazi Vukani, intandane enhle umakhothwa ngunina, Vukani emaqandeni. Kuyayangisa lokho esikubona kuyenziwa izano ngoba vele asingeke sikhombe omunye umuntu ngomunye. Ukusetshenziswa izano abantu bakithi besetshenziswa izano ukuthi hambani niyokhipha ilitshe lesikhumbuzo elifakwe ebhalakwa. Bafaka ilitshe lakithi labantu bakithi ababulawa eGugurawonde esilobela. Abantu bakithi yamaqhawe azelana nabantu bakibo ababulawa eGugurawonde. Bahamba bayakhiphaka ilitshe laphana. Izitha abamathengisi bakithi banyonyoba futhi besetshenziswa izano ukuthi hambani niyokhipha futhi ilitshe lela. Bahamba bayakhipha. Okuzoyenza ukuthi ekugcineni siyogcina sesigqabana sodwa singabantu bemathebeleni. Okungasinto enhle ngenxa yobufishane bengqondo zabo abantu bakithi besetshenziswa isitha esiyizana. Phumani emaqandeni liyeke ukufukamela inkukhu engeke yacacata. Akuna abolile amaqanda lalo afukameleyo. Ngiyabona kudala iyanuka izana iyanuka phu. Ipheni njengomnikazi. Ngithi vuka mthokazi vuka. Yekani ukubulala emaqandeni angakacacata abolile. Vukani emaqandeni. Ngiyabonga.
Wena kankomo kunzi emanxeba. Wena okhonya kuzwakale. Khonya usemelika. Kuzwakale kwelika mthwakazi. Siyakubongela nalabo osebenza nabo. Maniqhubeke ngomsebenzi omuhle uphethe. Siyanibongela mpela ngoba elikwenzayo kuyasifudumeza. Mina okhulumayo izinyane lesilo, izinyane likamcetshi imbala, indoda emajodeni eyasetsholotsho ngokuzalwa ngokubuya. Ngiyakubongela ngomsebenzi wakho ke wena kankomo. Ngithi ake ngisho lami ngikhonse awami amazwi ngale nto yenziwa yilaba bantu abasangene emakhanda abahamba betshontsha amatshe amangcwaba. Akekho umuntu ophelele mpela ongatshontsha itshela amangcwaba ethi wenzayo. Bathi ngalokho abakwenzile bayasivala kubana singakuboni abasenzela khona okubi. Ngiyabazwela ngenye imini lizoshona, nizobashonela emini ngelinye lamalanga. Okanti kufanele lishone sesifikile isikhathi sokushona kwalo, bona lizobashonela elinye lamalanga. Ngizwa buhlungu ngalaba abanye bethu abayinzalo kamthwakazi abasetshenziswa ngabantu bokuza. Ngoba umntwana wenyoka uyinyoka, ungathi uma ubheka inyoka esencane uthi ayizuluma. Inyoka zonke ziyaluma, so asiqaphele engikucelayo ukubana lingalali kanye emaqandeni, lilungisele ikusasa, silungisele ikusasa lethu, ikusasa labantu abenjalo njalo. Ngiyabonga.
Sibonge. sibonge sibonge kwa Studio 7 siyamthanda nonke basakazi bethu ni ukulethela inyuzi ezimnandi kangaka yazi inyuzi ezingasiphazamisiyo yazi inyuzi ezimnandi yazi sisithola sisezimbabwe sisesouth africa ya sisithola sisezimbabwe sisemzansi bakithi ya sanibona nonke omthokazi bonke ephilani bo kuzalunga ya angazi ukuthi kuzalunga nini kodwa kuzalunga ye so lapha siyacela lapha siyacela siyacela laphana singabantu bakomuke laphana sa drilla imgodi engu 3 yakhiswa yonke imgodi le ya ngo 2018 ya manje sesehluleka abantu bakithi uthekwani futhi kabambeki ichebechebe enzima ukuthi uvula amanzi lapha sikwazi ukuthi inkomo zinathe hayi kuyinkinga bakithi zinkinga cela isponsor abantu bakithi mhlawumbe singakwazi ukuthi sithenge amasola sithenge amajojo sithenge amapayipi sifake laphana izinto zonke zihambe bakithi sizithole nathi sesise ebantwini ya sesishota kancane sifuna amasola namapayipi namapampu namajojo ya sibonge hlobo ya siyacela sicela ngomusa ya ozosizwela bakithi asisakwazi ngimsebenzi iphelile ebantwaneni asisakwazi ukuncenga abantwana ukuthi bashaye imali izinto zonke sezingale kwezinto zethu sezidura kakhulu okungayenziyo ya uyabekwazi naye bakithi ukuthi akuncedise sizocela ye angithinte ku 0794432759 bakithi iyo leyo number ngibonge hlobo zami mbonge niphephe khona ngapho emelika bakithi Washington DC ya niphephe mbonge Phumlani Vundla phansi kwaba umasendi komuke bakithi
sanibonani silingelele abasakazi bethu abancedisa ukuhambisa izindaba ukusilethela futhi iy'ndaba umsebenzi omuhle mina ngesikhalo nje engithanda ukusibona kakhulu endaweni yakide Plumtree ezikoleni lana okokuqala inumber one engikhala ngayo ukuxoshwa kwabantwana ey'kolweni ukuthiwa baxoshelwa ukuthi bakoloda isimali nginanzelela futhi ukuthi uma bexotshwa njengamanje isikole sivule manje last year bekungafunda uma befika esikoleni kuthiwa abazali bayakoloda imali zizakhiwo into engiyayibona esikoleni sakogonde last week abantwana bexotshwe kuze kwabili ngivikiwe loku xotshelwa ukuthi abelanda imali zizakhiwo leyani into iyodwa iyangiphazamisa ukuthi umntana uma ngavela silele emuva ngaleso senzo akasabuyi futhi akhetchup and the two kukodwa lokho kufundisa abantwana ukuchwana kanti-ke bekungabanjani ukuthi ugovernment akabhekisise indaba yokuxoshwa kwabantwana ey'kolweni uma kuzukuthi umzali akanayo imali umzali abizwa anikeze umsebenzi esigoba isikole sihleli sinomsebenzi ongayenziwa ngabazali ukuklina nokwenzana ukuthi umzali asebenze abhadale leso sikolodo ngani ukuthi kuxoshwe umntwana esikolweni kuzoholela ukuthi umntwana alahlekele ithalenti lakhe ukuthi kusasibe ngafunda avuke abe lusizo emphakathini yiso isikhalo enginaso okwesibili futhi ngikhala ngazo iy'kolo ezingathathi amazidola bathi bona bafuna sitshentshe kube ngamarandi or kube ngama-US dollar manje bangixaka ngokubana bona uma behola othisha imali emabhenki bayihola ngama-zing dollar okuchaza ukuthi khona isikolo sisebenzisa ama-US ama-zing dollar ukubakhokhela from ku-government mara thina singabazali uma kumele sikhokhele isikolo imali kumele iye ku-government laba bayamukela imali ezandleni othisha bathi bona sihambe siyitshintsha ibe ngamarandi manje kuyangixaka ukuthi sokungazathi isikolo sakugundisise South Africa asikho eZimbabwe ngokubana bona bafuna amarandi indibisingxaka ukuthi kwenza kube nzima kubazali ukukhokha ngemali yangaphandle kubeni abanye abazali abanabo abantu abangaphandle kwelizwe abangaletha i-foreign currency so kukoda kuchaza ukuthi kona angazi ukuthi uhulumende ubheka kanjani cela ukuthi lento lena idlulise phambili ke lisibhekele isikolo sakhona indlela isenza ngakhona kuyacindezela abazali kulimaza netalente labantwana ukuthi kuncitsha abantwana nje ukuthi bafunde ezikolweni okhuluma ofiselani khona lapha kokunde nginesikhalo kakhulu ngaleyo nto indlela abayenza ngakhona laba abasiphathele isikolo yiko kuyaholela ukuthi kona sigcine sesifundiswa ngabantu abasuka kwezinye indawo ngokubana abantwana babe singela abantu abaphasayo ngenxa yokuthi bayaxotshwa and uma bebuya abanandaba nabo ukuthi umntwana usalele emuva ngesifundo so leyo nto iyodwa elihlupho ngiyabonga ngixolisa ukuba mude nge-audio
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika umongameli Joe Biden ukwele eBhilitane kuhambo lwakhe lwakuqala phandle kwelizwe engumongameli uBiden ufike wethulela amabutho awele eMelika akwele eBhilitane amazwi akhe ewakhuthaza ukuthi ahlale eqaphele izitha zele Melika engakasuki ekhaya uBiden wazise ukuthi uhulumende wele Melika uzakupha amazwe aswelayo amajekiseni e-COVID-19 ayizigidi ezingamachumi amabili 20 million ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane umnumzana Difa wajabhi Bhango Dube
okwenziwe ngumongameli uJoe Biden babukande ukuthi ayelule isandla sakhe ukuthi azame ukufinyelela amanye amazwe la ikakhulukazi la ngathi mhlambe ezomnotho azihwebi ngendlela efanayo noma ngathi abasesephansi kakhulu ezingeni lokuthi banganelise ukuthi bazise into eqakathekileyo kakhulu lokuyana babukande ngoba nxa sesikhuluma iqiniso ayikho indlela engagwenywa noma indlela engalwisa ngayo lo mkhuhlane lo ngaphandle kokuthi kube neqiniso ukuthi umuntu wonke emhlabeni jikelele uyathola ivaccine nation kuyenelisa ukuthi kugwemeke umkhuhlane ngoba kuseyinto efanayo ngoba nxa ukuthi kuzathi abanye abaphandle kwelizwe kuthiwe hayi abayekele benjalo kube ukuthi ngundoda zibonele amazwi lawa abone ngathi alamandla ukuthi anganiso ukuthi asize angasizi esikhathini esinzima esifana nalezi mbona ngathi kuyakufana lokuthi kudlala ngesikhathi ngoba abantu nxa kunje abantu noma kusukela ama lockdown kodwa abantu basatravela basahamba kwezindawo ama contamination asesekhona ukusuka lapho umkhuhlane uyabungaphelanga ngoba sile abantu babe bezahamba bewuthapha khona lephandle babuye nawo
nezinye indlela nxa uqathanisa lokho kwenziwa ngumnumzana Biden lokwakwenziwa ngowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump ubona umehluko ukhona naye kakhulu ekuphathiseni amazwe angaphandle kwelemeli
uBiden babugande uyatshengisa sobala ukuthi uyazi ukuthi akekho umuntu owakwaphila yedwa emhlabeni njalo ayikho noma kungabe ukuthi ungubani noma ulamandla angakanani angiyekoze waphila wedwa emhlabeni ingakho esazi ukuthi kufanele ukuthi alekelele amanye amazwe laphandle ukwenzela ukuthi lokho kuyakusenzakala phandle kugwemeke ngendlela elula kakhulu ngesikhalanga kulesitsho esithi chadlanzwa shasuka mumbeleko kuthi ukuthi ungathi nxa ubona umakhelwane laphana umakhelwane wakho elobunzima wolo busuthi kuhleka mhlawumbe ubusuzithulela ungasizi ngalutho kukati kusasa lokho kwenzakala kumakhelwane wakho sekungagcina kufinyelela ngenxa yokuthi awuzange wancedisa umakhelwane ukuthi agweme noma avimbe into leyana ukuthi ingamemetheki so ingakho njengoba sesiphila kulamalanga siphila entweni ebizwa kuthiwa i-global village kulula kakhulu ukuthi umuntu namhlanje usengasuka amahola ngemva kwamahola athize engabe sefikile e-Africa ngemva kwamahola athize engabe sefikile ngabe kuse-Europe noma kuse-America engabe sefikile noma kungaphi komhlaba okwenza ukuthi kube lula njalo lokuthi kumemetheke leli gciwane njengoba sazi ukuthi ngathi liqalise e-China abantu babelithatha lula becabanga ukuthi hayi kuzabe into yaseChina kuphela kodwa ke ekugcineni kwatshengisela ukuthi into le iyamemetheka lula
lo ke ngumnumzana Difa wajabhi Bhango Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane ubexoxa le studio 7 ecingweni esedolobheni leLondon singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebezikhokhela. Amabandla ezombusazwe lozulu wakobulawayo sebecothoze amapholisa ngokutshisa amakhombi amabili enzikini yaleli dolobho izolo. Uhulumende wamukele amajekiseni okuvikela igciwane le-coronavirus azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande. Abengenelisanga ukuzwa indaba zethu linakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.